Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Siyabonga kujonga Khandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesithathu mhla ka 11 zibandlela 2023. Igama nguGaino Kumede Saidi. Endabeni zethu namhla, inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zethule imbiko yokusola ukutshaywa kwabasekeli be-CCC ngabacatshangelwa ukuthi ngabezanu PF eMurewa North. Umthethwandaba waphezulu we-High Court wethule isinqumo sokuthi inkampani ye-Intratrack Private Limited iqhubeke isebenza lenkampani ye-ZPC kuhlelo lokufaka amandla kagetsi awe-solar eGwanda. Izikolo zivuliwe namhlanje kwele South Africa kulokukhathazeka okukhulu kubazali abalama permit ezEP abalabantwana abafunda kwele South Africa. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezigoqela e-Law Society of Zimbabwe, iZimbabwe Human Rights NGO Forum, kanye le-Women and Law in Southern Africa, sezisole kakhulu ukutshaywa kwabasekeli be-CCC ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ezanu PF eMurewa North. Umbiko owethulwe izinhlanganiso lezi zithi amapholisa kumele abophe bonke abaphatheka kudlakela lolu, njalo inkokheli yamabandla ezombusazwe layo kumele ichumayele ivangeli lokuthula phambilini kokhetho. Zithi njalo amakomishini kahulumende afana leZimbabwe Human Rights Commission, iNational Peace and Reconciliation Commission, leZimbabwe Gender Commission kumele asebenze lamapholisa ukuze babotshwe bonke ababonakala kuvideo enkundleni yokuxhumana bebhaxabula okhulu labogogo abe-CCC. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi izolo wazise ukuthi sebebophe umsolwa oyedwa phezu kodlakela lolu, uMnumzana Neva Chimutashu, yena oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lasikhombisa 67. Ibandla leZanu PF lona liyakulandula ukuthi ngamalunga alo atshaye abe-CCC. Ukuhlaziya lolu daba, uNtunkamili Nkomo weStudio 7 uxoxe legqwetha elilwela amalungelo oluntu, uMnumzana Khuda Hove.
Esikubone Murewa North ngamalanga lawa adlulileyo kufana lesikubona izikhathi zonke uma sesilanda ukhetho njengelizwe. Okudanisa yilokho ukuthi ukhetho lweZimbabwe solwaziwa luhamba nodlame, and nyakanye into esiyibona yenzakala kathesi iyafana. Sibona amapholisa okumele kube yiwo angakhethi uhlangothi lwepolitiki, angakhethi ukusupporta iparty, kuyiwo asebenzelana kumbe ayenza ingani asebenzelana lohulumende leqembu lezanu PF. Ngoba kathesi siyabona ukuthi bonke kumele bephendle ukuthi kwenzakalani, kodwa akuyenzakali. Okwesibili, sibona abantu bengayenzi kahle bona bepolitiki ngoba kuyibo abamele bekhulume ukuthi bengangeni ezintweni zodlame. Kodwa sibona amapolitiki ethule, sibona abamanagers ethule, okutshengisa ukuthi kungani bayafunelana lokwenzakalayo. Ngakho-ke ukuthi size sibone sibili utshintsho ngezikhathi zokhetho eZimbabwe, kudingeka ukuthi abathungameli bamaqembu ayehlukeneyo bebonakale bengenela, bebonakale bekhuza, bebonakale bekhuthaza ukuthi ukhetho lwenzeke ngendlela engeladlame.
Yena ubaba uMnankagwa siyake simuzwe sola udlame sithi abantu kumele bakhankase ngokuthula, baziphathe ngokuthula. kodwa siyabona udlakela luyaphambili. Singathi kalalelwa umnankagwa kumbe kukhona okunye okwenzakalayo.
Kungabe kungamazwi nje akhulumayo ukuze kubonakale ingathi uyayenza imizamo. Kodwa iqiniso yokuthi uma sefuna sibili ukuthi abantu bakhe bengenzi ubudlame, ngasiyambona lapho abayenze khona udlame ethatha izinyathelo ezibambekayo, ethatha ama-measures abambekayo ukuthi awajezise abantu abangcolisa ilizwi leqembu lepolitiki yakhe. Kodwa kuphelela ekukhulumeni nje. Njalo yena lo mnankagwa otshoyo ngelinye ilanga kumbe kwamanye amarali kumbe imbuthano uzathi ungabi lodlame, kwamanye amarali alandelayo ekhulume ukuthi uma bengafuni ukulalela iZANU-PF kasibarahasheni kumbe sibakhahlele beze bebone indlela izinto ngendlela yethu. So amazwi akhona ngesikhiwa singathi awakho genuine kumbe awalakuqotho.
Umnumzana Khuda Hove ligqwetha elilwela amalungelo kaZulu, sixoxe laye ekwelebhilithane. Umthethwandaba waphezulu owe High Court wethule isinqumo sokuthi inkampani ye-Intratrack Private Limited kanye lomqondisi wayo uWicknell Chivayo baqhubeke besebenza le nkampani yamandla kagetsi eZimbabwe Power Company ZPC kuhlelo lokufaka amandla kagetsi awesolar eGwanda. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umthethwandaba weHigh Court oseHarare uphe isinqumo sokuba ukulwisana kwamankampani lawa womabili okwakuqala ngomfumfu 2015 kulungisiswe. Isivumelwano phakathi kwamankampani lawa sasingese ukuba kufakwe amagesi ohlobo lwesola afika 1000 megawatts endaweni yeGwanda lapho inkampani ye-Intratrack yathola imvumo yokwenza lomsebenzi. Inkampani le yathola lomsebenzi loba nje wakula mankampani ayisithupa 6 kule nkampani yayiza kwenza lomsebenzi ngemali yezigidi ezingamachumi alichumi lasikhombisa $173 million. Kuthi inqumo esiphiwe ngumahluli uSiyabonga Paul Msitu usole inkampani ye-ZPC ngokuphazamisa inkampani ye-Intratrack esithi ukuphiwa kwayo umsebenzi wenziwa ngokusemthethweni. Ingcitshi kwezomnotho esebenza ecoalition ye-University of Zimbabwe umnumzana Liberty Mlilo uthi lokhu kuveza ukuba amankampani aphansi kwahulumende ehluleka ukuba nezivumelwano eziqinileyo lamankampani enza umsebenzi.
Ndresa kulabantu abakwaziyo umsebenzi wayo ngoba i-contract yaphiwa uChivayo kwamele iqale ikhangelwe isolisiswe. Layo uChivayo wangikhona akhangelwe ukuthi umsebenzi wakhona awumele awuyenze uyawukwanisa na. So mbona ngani ngokuya kwezikhathi emalangeni azayo kumele kuqale ukukhangelisiswe ukuthi umuntu ophiwa i-contract yangikhona uyawazi imisebenzi awumele awuyenze njalo une capacity yokuyenza imisebenzi wakhona.
Lokhu kusekelela igqwetha umnumzana Peterson Dube yena othi kumele kube le ndlela ezivikwa nguhulumende ukuvikela amankampani ekuqilweni ngamanye amankampani.
Iphalamende iyo elingiswa imithetho yethu yelizwe lethu besicela ukuthi ilungise imithetho ezabe iqinile eyenza ukuthi umuntu onjengoSiyabonga so engatholakali engumuntu okwanisa ukuphonga uphunyuka nje ngendaba le ngenxa yomthetho. Kodwa wonke umuntu singathi esemjajile zethi umuntu lo wajonja kodwa sokuphuma ekhotho ukuthi umuntu lo kajontshanga waba nesivumelwana yena nenkampani yamagesi okuba okwakahle sikwanisa ukuthi esuwe inkampani yamagesi.
Isakamuzi seGwanda umnumzana Melusi Zondo uthi uthemba umsebenzi uzaqhubeka ukuze idolobho lelizwe lithole amandla kagetsi.
Ibuhlungu iyathokozisa, isibuhlungu iyakhalisa, abanye abakhalisa, abanye abathokozisa. Why ngisisho njalo? Undoda usethole 22 million abanye bakhe bayathaba. Kuthi thina-ke umphakathi uZulu wonke nje sidanile ngenxa yokuthi leyo solar project vele isithethe isikhathi eside ukuze iphumelele. I-court case la it took long ukuthi i-finalize this case. Okunye futhi engathi kube yinkinga, okuyinkinga yokuthi asikabi namathize insizwe ukuthi kathi indaba le isebenza njalo
kusivumelwano se-ZPC le-Intratrack uchivayo waphiwa izigidi ezinhlanu zamadola kodwa akula msebenzi owenziwayo okwagcina usenza ukuba i-ZPC imise isivumelwano lesi i-Intratrack icele umthethwanzaba ukuba kumiswe ifuna ukuqhubeka ngomsebenzi lo ngoba isivumelwano semthethweni lali nkampani i-ZPC ibe ingavumelani lalokho isithi uchivayo kazange alandele iziqondiso zesivumelwano lesi amagqwetha akade nela Intratrack u-advocate Louis Uriri lo-advocate Tawona Nyamkura ukuthi i-ZPC ibe imele ngu-advocate Daniel Chivata. Kolunye udaba ummeli wezengeza West edayele ephalamende umnumzana Job Scala ubesethethwa ndaba namhlanje eze ukuzothonisiswa icala alethethwayo lokufuna ukugenqula uhulumende esebenza lo mmeli weshitungiza North umnumzana Godfrey Sithole. Abachuchisi batshele umthethwandaba ukuba kabakalungeli ukuba athonisiswe. Igqwetha lakhe uJeremiah Bhamu uchasise ngalolu daba.
The trial against Honorable Job Scala was postponed again.
Udaba lokuthoniswa kukaSikhala lomisiwe njalo. Lolu ludaba lapho amiswa loSithole uhulumende ubelokhu engakatholi abafakazi bakhe.
USikhala wetheswa njalo elinye icala lokuthuthukezela udlakela kwezombusazwe enyathini kulandela ukuthunjwa kwelunga lebandla lakhe Citizens Coalition for Change uselenyaka ezisikhombisa esejele elokhu efanelwa imvumo yokuthi ahlawule isibambiso sebail ukuze athonisiswe esuka ngekhaya esebikwa eseze kugula ngomkhuhlane ocatshangelwa ukuba imvukuzane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso emela abongi eZimbabwe Nurses Association isola uhulumende ngokwethula umthetho onqabela abezempilakahle ukuthi bakhalale umsebenzi okwamalanga amathathu elandelana. Isithi lokhu kuzabangela ukuthi odokotela labongi bachiye umsebenzi ngobunengi baye kwamanye amazwe. Abazatholakala belecala lokwephula umthetho weHealth Services Amendment Bill Law balakho ukugwetshwa ukupika kwenyanga eziyisithupha. Umthetho lo usayinwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo. Wenza kube licala ukutshotshezela ezinye izisebenzi zogatsha lwezempilakahle ukuthi zikhalale umsebenzi. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association kobulawayo umnumzana Anthony Majongosi.
Sibona i-government isifakele umthetho lowo uthi uyasiyenzela ukuthi ukuhamba esitrike siyahamba i-72 hours siphenduke emsebenzini. Khonoko siyabona ukuthi akuyenzi le ndawo yokuthi vele akusincede le ndawo yokuthi i-government iyakwazi kathesi ukuthi singahamba i-3 days kuphela siyaphenduka. So izosinyelela ingakalungisa isikhathazo zethu. Khonoko futhi umthetho lowo uzobangela ukuthi vele abantu okomongi okumbe ama-youth workers achiye umsebenzini ahambe kumbe ku-diaspora ayesenza ngale le ndaba yokuthi vele uyasibamba ukuthi ilungelele zethu kathesi vele asikwanise ukuthi sizilandele le ndaba yomthetho lowo. Umthetho lowo uyasibamba ukuthi siyenze okunye sikhulume sibilele i-government.
Ukuze kube lokuvumelana phakathi kwenu lohulumende lapha lani lizizwe likhululekile lilelungelo lokutshengisela phezu kwezikhalazo eliyabe lilanzo, kukhona yini elingakutsho kuhulumende, kukhona elingamkhuthaza khona?
Siyakhuthaza ukuthi i-government yafanele ukuthi ibuye kithi sihlale phansi sikhulumisane ukuthi sifunani siqhubekela phambili ukuthi umsebenzi wethu siwuyenze kuhle. Kodwa lathi sijabula le government ibona ukuthi kuyasebenza, kodwa lo mthetho lowo uzobangela ukuthi abantu bachiywe emsebenzini bahambe phandle ku-right phandle ngale, because umuntu wonke ufuna ukusebenza kuhle emsebenzini wakhe, kodwa athole futhi aphinde athole umholo imali yakhe iyakhwana ukuthi athenge akwanise ukuphila.
Umnumzana Anthony Majongosi ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association kobulawayo ubexoxa icingweni lontu kaMili Nkomo weStudio 7. izikolo zivuliwe namhlanje kwele South Africa kulokukhathazeka okukhulu kubazali abalama permit ZEP abalabantwana abafunda kwele South Africa. Abogatsha lwezemfundo bona bathi abantwana basoke baxotshwe ezikolweni ngesikhathi abazali babo abalama permit ZEP sebexotshwa kwele South Africa ekupheleni kukaNhlangula. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Abazali beZimbabwe sebesalelwe izinyanga ezisithupha ukuthi babodwe nochaqana yabo baphindele ekhaya ngemva kweminyaka eminingi bephila kwele South Africa. Lokhu sekuletha ukukhathazeka okukhulu kubo ngokuthi bazokwenzani ngabantu babo abafunda kwele South Africa. Kodwa umsekelo omqondisi wokatya lwezemfundo umnumzana Terence Khala uthi asikho isizathu sokuthi abazali bakhathazeke ngemfundo yabantu babo.
Basic Education Schools Act does indicate that all children between the ages of 7 and 15.
Umthetho wezemfundo kwele South Africa uthi bonke abantwana abaphila phakathi kwemingcele yeSouth Africa abaleminyaka kusukela kweyisikhombisa kusiya kwelitshumi lanhlanu balelungelo eligcweleyo lokuba sesikolo kungakhathalekile loba balamaphepha loba hatshi.
Documentation or not. So the important fact to put out there is that the department welcomes all learners whether they have documentation or not.
Kodwa abazali beZimbabwe bathi le nkulumo ayibaphi ithemba ngitsho lakancane. Iningi abalabantwana baseprimary bathi kukuza kwenzenjani ukuthi laba bantwana basale bodwa befunda umzali esebhentiselwa ekhaya. Abanye ke laba abalabantwana ababhala ugrade 12 lonyaka abesabela ukuthi nxa sebephindela ekhaya ngoNhlangula kuzafuze babuyele labantu ababo sekusele inyanga zesithupha kuphela ukuthi babhale umhloliso wabo okugcina. Umzali weZimbabwe umnumzana Bethman Khwebu uthi okunzima ukuthi loba ekhona kubazali laba ongaba lecebo lokugcinisa umntanakhe la eSouth Africa uzabe sephelelwe umsebenzi engasela mali yokubhatalela abantwana abasele muva imithelo yezindlu lemali yokudla.
Ngoba ischool fees zibhatalwa ngabazali bazo laba abasebenza abayabe sephelelwe umsebenzi lapha. So engibona ukuthi at least maye ngayenza umhawu ukuthi labazali babo avuselele izincwadi basebenze lapha ukuze le ngane lazo zihlale zikhulekile ngoba kunzima ingane ukuthi ihlale ingela mzali kuthi umzali useZimbabwe yona ingane ibe kwenye ilizwe njengalapha eSouth Africa.
Omunye njalo umzali weZimbabwe umnumzana Dumiso Gama uthi kuyadanisa ukuthi iSouth Africa ithethe inyathelo lokuxotsha abeZimbabwe laba ingazihluphanga ngokuhluza ukuthi kambe okwabasusa ekhaya sekulungile na.
Sinenkinga ANC government, sinenkinga enkulu ekhaya. Siyahlukunyezwa, siyabulawa, senziwa yonke into. Akululanga uhulumeni weSouth Africa ukubona umntwana wentombazana esiyawela ungulu kudela engena phakathi kwamakrokodile. Lokho kukhomba ukuthi kunenkinga. Okumele ukuthi lina as a government nizame ukuthi nisisize, nisikhiphe kulolu dako lubishayo. Siyahlupheka ANC government, siyahlupheka president, siyahlupheka kini lonke.
Imizamo yokuthola kuphawula kogatsha lwendaba zasekhaya ayizange iphumelele. Ngaphambilini lintatheli iyazama ukubuzisisa ngalolu daba kosaphethe isikhundla somsekeli kamqondisi walolu gatsha obona ngezokungenwa kwabantu elizweni umnumzana Yusuf Simons. Kodwa ke wala esithi zonke indaba eziphathelene lama ZEP kusaphikiswana ngazo emthethwandaba ngakho ukuphawula ngazo kuyabe kukwephula umthetho. Kodwa kumqondisi wenhlanganiso Helen Suzman Foundation unkosikazi Nicole Fritz yena uthi lezi ngezinye zezizathu ezenza baphikisane lale nyathelo emthethwandaba ngoba ukuxotshwa kwabalama permithi la bengaphiwanga ithuba lokuphawula kuzadala uhlupho olukhulu empilweni zabo.
They have to consult widely.
Umthetho waleli lizwe awuvumi ukuthi kuthathwe isinqumo esikhulu kangaka ngempilo zabantu. Labo okuthathwa isinqumo ngabo bengazange babuzwe ukuthi leso sinqumo sizobaphatha njani.
As a result of any contemplated decision that government must make.
Kusenjalo umthetho ndaba kwele South Africa awukethuli ilanga lokulalela isicelo senhlanganiso iHelen Suzman Foundation ephikisana lokwesulwa kwamaphemithi eZEP isithi uhulumende wakwenza ngendlela ephula amalungelo alabo abanamaphemithi la. Minister of Seven, Johannesburg, West South Africa, Nihutuso Khumalo.
Kumalo.
ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weleMelika umnumzana Joseph Biden, oweleCanada umnumzana Justin Trudeau, loweleMexico umnumzana Andres Manuel Lopez Obrador baqhube umhlangano ngolwesibili edolobheni leMexico City. Bathi lo mhlangano oqhutshwe okwamalanga amabili usuphathise ukuqinisa ubudlelwano bamazwe abo. Izulu elilolaka elehlele isabelo seCalifornia kweleMelika lifikise amasentimitha angamachumi amane lanhlanu, 45 centimeters ezulu entabeni zeSouthern California, njalo kwakhithika isithwathwa isnow esigqibele indawo yokuvakatshela ethiwa yiNevada Ski Resort ngemitha lengxenye yesithwathwa esikhithikileyo. KweleTunisia, ngemva kweminyaka emithathu izulu lingani, indawo yokugcinela amanzi elizweni sezomile. Lokhu sokuphambanisa lezivuno zakuleli, njalo sokubangele ukuthi uhulumende akhuphule intengo yamanzi empompi. Iziphathamandla zithi kusukela kunyanga kaMpandula sekune izigidi ezilikhulu lethumi zama-cubic meter, 110 million cubic meters kuphela ezulu, okuyisilinganiso esiyisihlanu ekhulwini, 5% sezulu elivame ukuna. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. Kuhlelo lwethu olwe diaspora profile namhla sixoxa lonkosazana Sikhulekile Amelia Boboza Sivanda, isizalwane sePlumtree eZimbabwe osehlala eWashington DC khonapha eMelika. Yena-ke wakha isikolo seprimary emangweni wePlumtree ezansi yemandebeleni esithiwa yiBeacon Hill School ngemali eyaphuma esambeni sakhe.
Mina ngafika lana e-America ngo-2009. Ngafika ngasebenza lana, ngasebenza umsebenzi ehlukene ngenza i-nursing. Then ngisebenze sometimes ema-leasing office, but kathesi mostly ngisebenza ngabantwana. Ngenza i-teaching, but ngisebenza abantwana private.
Ubusebenza kodwa usanelisa ukuthi wakhe isikolo? Ngizwa kuthiwa wakha inkalakatha yesikolo ekhaya eZimbabwe.
Yes, ngayakha isikolo ekhaya, but ukusiyakha kwami ngangisiyakha nje ngoba I believe ukuthi nje ngithunywe uNkulunkulu ukuthi ngincedise abantu, i-community yakithi, or kwakuyisifiso sami ukuthi ngiyakhe isikolo ngenxa nje uthando nje uthanda ukuncedisa i-community. Ngayakha nje whatever khona okengikwenzayo, ngikwenza ngemali yami ephuma ephoketini, ngincedisa nje uNkulunkulu.
Singaphi isikolo sona esiwathakhayo masibani?
Isikolo sisePlumtree emuva kwe-court laphana ma usuza ngomgwaqo lwana oya esibhedlela before ufika e-court.
So sisetowni sibile Plumtree. Kuthiwa yini ibizo laso, njalo ngobani abantwana abafunda khonapho? Ngabantwana abe-primary kumbe ngese-secondary?
Isikolo kuthiwa yi-Beacon Hill. Yayi-Beacon Hill EDC Center. Kathesi sokuyi-Beacon Hill Primary School. Abantwana abafundayo ngama-primary from ku-ECDA up to grade 7. Kodwa okwakathesi asikathathi o-grade 7 ngenxa yokuthi sifuna ukuthi sibaqeqeshe thina, sizicecetshele thina bethu besiyafika ku-grade 7 bebe beqeqetshekile ikimase sikhompitha kumhloliswano we-Zimsec abantu abethu besikolo sethu baphumile phambili.
Okwakwenza wacabanga ukuthi wenza umsebenzi inkalakatha yomsebenzi ongaka wena ukhatshana le plumtree kuyini?
Hayi akikho ngabe khatshana nge plumtree physically but emotionally I'm always a plumtree. Njengomntwana weplumtree inhliziyo yami iyahlala ise plumtree.
Uzabuyela njalo futhi ine plumtree kumbe iMelika vele sokungumuzi wakho lapho.
Hayi ikhaya mina likhaya ngizahlala ngiwasekhaya ngowaseZimbabwe noma ngingabe ngu-America ngamaphepha kodwa hayi kithi kugida ngeke ngikulahle. Noma ngiyabe ngihlala lapha ngomsebenzi kodwa hayi kithi kugida. Now nothing is better than to be at home.
Ngizwa kuthiwa lapha eMelika uyalima. Uhlezi emhlabathini omkhulu yini kumbe isifiso nje sokuba ngumlimi ulima endaweni encane?
Ngiyalima eAmerica angilawo umhlabathi siyarenta. Umhlabathi i-public e-park. Ukwasafika kuyi-park utshani nje then uya-apply licele ku-government ngiyakhulumisana labanye izakhamizi abanikazi like ama-commission basebebhalela-ke i-park service. I-park service yasesinikeza indawo yikho lapho esilima khona sagebhu qethu salahla sathenga loku kuthiwa ngamamotshi kuhlahla lezi abazigrindayo siyathenga sifaka zona siyadura siyabiza izimali ezinengi but ngenxa yothando nje lokulima.
Lilimani
konke yonke into oyifunayo izithelo sakho sifunayo siyalima. Labanye ama-African countries sometimes abanye bayabathumela izinhlanyelo ulima nje noma yini oyifunayo. Mina ngilezinse ngilamakhabe ngilamakhomani amajodo amathanga labo spinachi labo onyoni labo galiki then sikoba lolude ledelele yonke into nje ofuna ukuyilima but mina-ke ngeshwa ngafaka idelele seliyala lokuphuma emasimini yonke umnyaka beyazimilela ngigcwala imsini yonke.
Unkosazana sikhulekile Amelia Boboza Sibanda, isizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika esixoxelayo ngocingo ese-Washington DC khonapha eMelika. Umuyi obengumsekeli kamqeqetshi weqembu labesifazane elimela elizwe emdlalweni kakhilikithi uSinikiwe Mpofu usechazwe njengomqali wesiziva emdlalweni lo kweleZimbabwe. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umpofu obesaziwa ngegama lobusoma elithi Sinizi ubekwe namhla emathuneni eLake Stanley ngemva kokudlula emhlabeni mhla ziyisikhombisa kunyanga kaZibandlela. Ngesikhathi edlula emhlabeni ubengumqeqetshi weqembu leMountaineers aphinde njalo abengumsekeli kamqeqetshi weqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi. Umdlali weqembu lesizwe uNomvelo Sibanda uthi udabuke kakhulu ngokwedlula emhlabeni kukampofu.
Bengumuntu one-image, engumuntu othanda ukuzivocavoca, bengumuntu othola ehappy, bengumuntu o-eda ibhali empilweni yami.
Omunye njalo umdlali obeqeqetshwa ngumpofu uqembu lesizwe uNorin Chuma laye uthi inhliziyo yakhe iyopha ngokuthiwa ngumqeqetshi wabo. Isikhulumeli seqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi uYvonne Mangunda uchaze umpofu njengomuntu odlale indima enkulu ekuthuthukiseni umdlalo kakhilikithi kwele Zimbabwe.
Sile ndaba ezehlukeneyo ngosinikiwe le ndlela athinte ngayo impilo zethu. Iningi ligxila ekutheni ube ngumsekeli kamqeqetshi weqembu lesizwe kodwa ngakukhangela uqathanisa lo mdlalo wenguqu uzananzelela ukuba kwenze into emangalisayo ngoba ube ngowesifazana owokuqala ukuba ngumqeqeqeshi weqembu lesizwe.
Umpofu besele iminyaka engamashumi amathathu lesikhombisa yokuzalwa njalo uthweni ungakabili inyanga umkakhe uShepherd Makunura laye edlule emhlabeni uthi ingane ezimbili uFarel kanye loTyris. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ku-Live Talk namhlanje sikhangela udlame osoluvamile kwezembusazwe kwele Zimbabwe. Singekehlukani sendivalelisa ngoba isikhathi kasesekho. Sizadibana njalo kusasa. Igama nguGaino Gumede Saidi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakare.